sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le coronavirus ngoba esithi iningi bese ligqoka ama mask entanyeni lingasalandeli limgoqo.
Asinasi isiqiniseko salokho, kodwa njengoba umongameli washophela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu.
Ibandla le MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli iCongress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo lanxa wayeyisiphathamandla sebandlaleli umnumzana Bednico Bebe esithi kawumiswe lomhlangano.
Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le-expulsion letter bengakaphenduli lolo daba.
Elemelika liqale izolo ukuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus.
Ya ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazo lo ubuvele usubhoxile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba isithi iningi bese ligqoka ama-mask entanyeni lingasalandeli limgoqo. URamaphosa uthe ngalokho inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liyakhwela nsuku zonke kulelo lizwe. Izolo uthi kulabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abatholakale belegcikwane leli ngelanga linye. URamaphosa uthe lanxa bengakakhuphuli izinga lokulimuka kumbe ilevel ngesiNgisi sokuzengezelelwa amahola ekhefyu njalo kubothwe ziqine kumigoqo ebivele ikhona efana lokugqoka ama-mask, ukuqhelelana kunye lokuhlangana abantu bebanengi sikhathi sinye. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezalwane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusu Moses Banda.
Njengenhlanganiso ukubhebhetheka kwegciwane le-coronavirus kuyinto engasiphathi kahle ngoba ziningi izimpilo ezilahlekayo, kanti njalo kunemithelela nemiphumela emubi kwezomnotho. Nakhona sisiza ukuthi mhlawumbe imbangela ukuthi abantu sebenokungaziphathi kahle kakhulu, sebeziphethe kabi, kungaba yikhona kuyimbangela ukuthi kube nokubhebhetheka kwalomkhuhlane. Asinasi isiqiniseko salokho, kodwa njengoba umongameli washophela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu. Kodwa abantu ukusukisela ngesikhathi kusavaliwe kuno level 5, abantu bebeboshwa nsuku zonke, beboshelwa ukuthi cha kabalandela imigomo. Kwathi namasokudlulile makuzovula umnotho ko August September bekungekho ukuthena okwehlukile, kodwa ukukhuphuka sesikuthola ngalesi sikhathi yikho lokho mhlawumbe singakwazi ukuthi imbangela kahlehle kungaba yini, kanti njalo kuyinto esikhathaza kakhulu.
Sizwe umongameli Ramaphosa esithi yena kukhanya iningi bese licabangela ukubana igciwane alisekho, yiko esesithi ngekhisimusi abantu bangabi banengi. Ungathini wena sikakhulu sikhangela ukubana igciwane leli lingani selimemethe kanjalo?
Amanyathelo athethwe ngumongameli ukuthi ikhisimusi kube nezinqumo ezonene mhlawumbe nemithetho nemigomothizeni yokuthi kwehliswe izinga labantu lokuthi bavakashe kumbe bazijabulise. Na empeleni kuyukuthi izinga lomkhuhlane liyakhuphuka, kulinyathelo elihle kakhulu lokho ngoba phela kuzogwema. Kodwa besicabanga ukuthi mhlawumbe into bekufanele yenzakale ukuthi ngabe abantu bayafundiswa ngobungozi nokuba khona ngempela, hayi ukuthi abantu bebecabanga ukuthi sokunokwehla okutheni yikhona kuyimbangela. Ngoba abantu abakaze kususela nasekuqaleni abantu umkhuhlane wafika beziphile impilo yabo, kanti baqhubeka futhi nasemalokishini bephila ngendlela ababephila ngayo nalapho kade siku lockdown. ukukhuphuka komkhuhlane ngalesikhathi kuyinto nathi engazi singayizwisisi kahle kahle ngoba umkhuhlane uqala ukwehla masiqala ukungena esikhathini sehlobo sokushisa kodwa manje ukuthi siyaqala ukukhuphuka ngoba uyakhuphuka kwelasemelika nelase Europe lapho esazi ukuthi kuyabanda khona yikho ukukhuphuka siyakuzwisisa lokho asizwisisi ukuthi ngenxa yani umkhuhlane ukhuphuka lapho kuyinto sisafisa nathi sizwisise ngoba kubukeka sengathi osopolitiki nabo sebepolitika ngezimpilo zabantu
singathi kahle kahle kuyini okungaba kubangela ukubana limemetheke leli gciwane lona kade selingani selinganeni
Wendlela sibuka ngayo bekungafanele ngoba nokushisa kuyashisa kanti nomkhuhlane wophepha nje awukho kwelase Africa ngalesikhathi ngoba sisazi ukuthi sesike seza ukuthi cishe lo mkhuhlane uhambisana nophepha kumbulo hlobo luthizene lo phepha kufanele ukuthi ukhuphuke phela emazweni anamakhaza ngalesikhathi into engathi yasisolisa sike sezwa lo ohambisana onguye nophethe ezobulungiswa uChief Justice ekhuluma ngokuthi le mithi yokugoma le kunokungahambi kahle kule mithi kanti nabantu bagcwele insolo ukuthi ukukhuphuka lokho esikubona kweyibalo sokungenzeka phela ukuthi kungabiki ukukhuphuka njengoba empeleni kunokukhuphuka kodwa kuyindlela ukuthi uhulumeni athole isizathu sokuthi athenge nomuthi wokugoma ozokwenza ukuthi unikezwe abantu bonke ukuba indlela yokuphakamisa ezezimali mhlawumbe emankampani nithizeni kungakho sesithi abantu bangafisa ukufundiswa bazwisise kahle ngoba sokuneyinsolo eyiningi ezokuthi lo mkhuhlane lo leni ngathi sokupolitika ngawo sokuyindlela ekufuna ukuthi kwenzakala into ezithile
umnumzana Vusi Muzi Sibanda umgcini isihlalo wenhlanganiso ezizalane zakamazwe awezwekazi le-Africa ezihlala kwele-South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili eZimbabwe ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Oyedwa ngowemaSwingo kuthi omunye ngowe-Manicaland. Ngasikhathi sinye kulaba likhulu lechumi elilokubili 112 abangabanye abahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus izolo.
Yebo 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 mthwakazo muhle selinxusa kuhlelo lwabatsha olwe Big Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abalazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela ku-COVID-19 saphinda sikhangele okwenzakalayo emingcele yeZimbabwe lamazwe angomakhelwane ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi iningi lezizalwane zalelilizwe zivame ukuphindela ekhaya ukuyobona izi hlobo labangani. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ibandla le-MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli iCongress uza kwenziwa eHarare ngomgqibelo. Unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora ungomunye wabancintisa ukuba ngumongameli waleli bandla. Uthele intatheli zindaba izolo kobulawayo ukuthi lomhlangano uza kwenzelwa ehoteleni le Rainbow Towers eHarare. Ukuze sizwe okunenge ngalomhlangano sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana Witness Dube.
Ibandla lihlele indlela ephepile njalo engaba isibonelo ekuthini nxa kusenzwa imsebenze emkhulu njengale ngalesisikhathi sombhuqazwe we-COVID kumele kwenziwe njani indawo lapho okuza kwenzelwa khona lomhlangano i-Rainbow Towers eyindawo ekwanisa ukuhlala abantu abangu 4000 kodwa lindawo ilenkundla njalo ngaphandle ezivulekileyo sibili inkalakatha zenkundla ezidlula inkundla zokudlala umdlalo webhola elikhatshwa ngenyawo. So ibandla likuhlele ngendlela yokuthi abantu bazabe befikela kulezo nkundla eziphandle okweneliseka khona ukuthi bame nanzelela ukubana kabasondelelane duze kathi njalo babe begqoke ama mask kathi njalo nxa sebengena phakathi bayabe besanitizewa babe thola ngamabhasi besuka kulawo kulezo nkundla ezivulekileyo sebesiya ehoteleni bayasanitizewa bengena ebhasini basanitizewa bephuma ebhasini ke phakathi kwendawo lapho abavotela khona e-Rainbow Towers kuyabe kungena abantu abalikhulu kuphela 100 kanti njalo ibandla liyenze uhlelo lokuthi lufundise abanye abangu 1000 abazabe bekhangela abazabe yibabakhangela ukubana kuyananzelelwa konke ukuthi umkhuhlane kawumemetheki kanti njalo futhi ibandla libize i-Ministry of Health ukuthi layo izabe ingenela ke inanzelela ukubana abantu bayabona ukuthi kwenziwa kuhle lamapolisa lazo zonke nje ingatsha zikahulumende ezikhangelane ngakho ziyabe zikhona lazo ukubona ukuthi konke okumele kunanzelelwe ukuze lo mkhuhlane ungamemetheki kuyenzeka.
Ungaba lolwazi lokubana babe bebangaki abantu abazabe bekhetha inkokheli emhlanganweni lo?
Uluhlu kumbe inani labantu abakhangelelwe ukuthi babuye kule Congress ukuba yibo abakhethayo belime ku 3000 kodwa ngokukhangelelwa kulokho kulungisiswa kungathi lingayehla kancane libe phakathi kuka 2500 layo 3000.
Abanye bathi ngemva komhlangano lo ibandla lenu lizaba seliyiziqephu.
Hayi mphephetha ke labo abathi ibandla lizadabukana lichithekane ngomva kwe-Extraordinary Congress ngoba kuswelakale inhlanhla kwabanye. Okunye kwakhona kungaba izifiso zabo ukubana ibandla lidabukane kanti njalo okunye kwakhona nje kungaba yikwehluleka ukunanzelela ukuthi ku-politics kwesinye isikhathi abantu kabazi bavumelana konke ngezikhathi zonke. Sebengaba khona abangacabanga ukuthi ngokungabi lenhlanhla ekutheni babe ngumongameli isikhathi siyabe sesifikile sokuthi bazimele bodwa njenge-political organization eyinye ehlukile mhlawumbe kule MDC kuyatholakala lokho. Akumelanga kusimangale kodwa into okumele siyinanzelele ukuthi i-Extraordinary Congress ilethwe isinqumo Supreme Court ekade sihlezi phezu kwe-constitution ye-MDC. Okumele abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi ibandla labo ele-Movement for Democratic Change eliyilo eselihlale iminyaka edlula amachumi amabili lincintisa kupolitiki zeZimbabwe kumbusazwe weZimbabwe lizasala lilibandla eliqinileyo.
Umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje owayengunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Bednico Bebe waxotshwa ebandleni leli wasalo ludaba emthethwandaba ukuthi kumiswe umhlangano lo. Uthi usefake umfutho kusicelo sakhe ukuthi sithoniswe ngesiphangiphangi.
Udaba olusemthethwandaba Chris ngolokuthi ke wathi mhlaka 8 November ngafaka udaba emthethwandaba olokuthi ngangithole i-suspension engahambanga kahle engazange isetshenzwe ngendlela ye-constitution yebandla. Ngabazange baphendule ke abe-MDC kanye lo-president ukuthi udaba luphuqhubekele phambili. Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le i-expulsion letter bengakaphendule lolo daba. Semfake olunye njalo udaba lwe-review olokureviewa i-expulsion ngenxa yokuthi ke bavele ngabantu abalobuvila bokuphendula ngoba mhlawumbe enxa abaphendule ngoba into kazibamela ngakuhle bayazi ukuthi bephula isisekelo sombuso. Sengidecideke ukuthi ngifake okuthiwa i-court interdict. Agent chamber application for a court interdict. So ke agent chamber application iyenzakala ukuthi izwe ngesiphangiphangi engibona izwaziwa ngesiphangiphangi ungakapheli iviki njalo i-Saturday ingakafihli.
Manje nxa kuyikuthi umthethwandaba uza yekela ukunquma kumbe uphe isinqumo sokubana i-Congress iqhubekele phambili akhona yini amanye amanyathelo zawathatha?
amanyathelo maningi anga enzakala kanti kodwa engingakutsho kwakade sikuthi hayi sizachapha ibholoho nxa sesifike emfuleni asimeleleni ke i-high court ukuthi izakhipha umphumela ethini bese sikhuluma ngokuya phambili sesibone impumela.
Umnumzana Bednico Bebe wayelilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-Newsbox lithi umhlangano we-SADC oyenzelwa kwele-Mozambique usunqume ukuba inkokheli yalumanyano kumele ihlangane ekuqaleni komnyaka ozayo kukhulunyiswana ngodaba lwabahlamuki besimuslim khonale eMozambique. Umnangagwa usemhlanganweni lo lenye inkokheli ebalisa umongameli weleBotswana uMokwesi Masisi weSouth Africa uCyril Ramaphosa lo wakhonale kweleMozambique uPhilip Nyusi. Iphephandaba leChronicle lithi kulamantombazana amabili asafunda esikolo kobulawayo azibuleleyo ngoba esezithwele. Leli phephandaba lithi amantombazana la ngabanye benkulungwane zamantombazane asezithwele ngalesi sikhathi sokuvalelwa ezindlini ngenxa yobhubhane lwecoronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Banibonani kuStudio 7. Mina ngilombuzo la ukuthi ama sanctions okufakelwa iZimbabwe kufakelwa ama sanctions yayisazi na ukuthi izafakelwa ama sanctions. Ngendlela ukuthi uSmith ube ngaphansi kwama sanctions. Kodwa sibeki sikubona imali kaSmith isebenza, intuthuko isenzakala ngaphansi kombuso kaSmith. Okwehlula thina kathesi government ekhona kumbe kufakele thina abantu bezimbabwe kumbe kufakele igovernment akasikwazi, sicela ukuthi igovernment isichazisele kahle ukuthi sawonani ukuze kube lama sanctions kumazimbabweans.
Anginjani lonke abasazi baStudio 7, ngiphisela umnyaka omuhle ophelayo. Ngithi inkosi yami yaliphathisa lonke idlaleki simusi lingabaphilile ngiye khona ngapho tadika manager Ketan Treja Sigoletu Dona Krisen Kampan Hopu Chiani Lepira Njani Bridget Ngiti Likuli Rijitkini Ikorona iya pambili bantwana Lizindazelele wana Ikisimuzi seduze Lingandali likuli lama break. Please please siyacela nazile lama mask the social distance ligcine khonoko.
Zanibonani bantu bakithile njani ngezindawo. Siyazizwa nje siphatha amandla zezanuphefu zisikhuluma kabi nabantu abasebenza eGoli zithi into ezingena lo mkhuhlane elizweni. Umkhuhlane kuzothi kuyibo abahlukumeza abantu ababulala abantu. I-corona le zanuphefu mehluku kulo. Anti into eyi-1. Why bengazibuka amakhwapha bona kuyibo ababulala abantu? Nabo bayabulala phela bezanuphefu. Bengazokuqamba amanga bethi kona umkhuhlane ungena la abantu abasebenza emangweni. Kanti bona bayini? Babizwani bona? Ngoba ngamasela ngababulali bafana le-corona into eyi-1. Babula mehluku. Into engijabulela abafowethu kwabayehle bayemakhaya noba nje kusizimela kusinda ngoba isimo sethu sike sabasibika. Kodwa nginesifiso ukuthi uma bengafika nje ekhaya besiza siza abadala injivilime laphana ichilime labodadewethu bencedincedise laphana ngoba eshi thina phela siyazi sesihlala egangeni asisaphila ekhaya. Atleast uma ungathi ubasizile kancane kuba ngcono. Le ndlala yiti kuwafuka kancane ngoba indlala ingangena ebantwini isuke iy'nkingi. Into esibungelayo ukuthi uma bengaqina nje abafowethu bechiye bencedisile. Hayi lizwe lakithi isithwali senzima. Ukuzwa nje bevuka bekhuluma loba yini abantu bezanuph, and bakhuluma nje njengabantu abasephusheni phela bona abazazi into abayikhulumayo, khuluma amanga kuphela.
wakuluma manga wotu. Nukuti ama boda abe valelueni, ikorona vile ivili sekaya kwa iwe zanu PF.
Ikorona vile zanu PF, upela kula mtu nga pazi. Nanga kwa njuu, uku vali pota uya beseza, upela mara vile obvious, ikorona nguye vile.
Salibu nani kustudio 7, minika malame u Adolf Shaba. Ngithanda ukubonga ngenhlelo zenu elisipha zona la ngendaba elisipha zona ngokwethembeka kungakhethi ihlangothi okwenza abantu bekwazi ukuzibonela ukuthi ikuyini ikuphi njalo kwenzeka ezweni lakithi. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile nto eyenziwa ku-MDCT eyabomakhuphe. Halo lona lunxuwa lolwana, akusela lutho, akusela lutho nje. So into ngayithola nje imipankwa labo konke, ngoba konke labana abantu angazi lokuthi singababiza sithi yini, ngoba hayi abalantu abazoyenzela iZimbabwe vele le future yabo vele ayikho kupolitics. Wonke nje labana abaku-political dustbin nje. Indoda eqothe ngaba khona laphana u-Abednego Bhebhe, hayi laba abanye laba akulantu abazayenza. Ngithanda ukubonga iqembu le-MDC Alliance ngento abazenzayo, i-1 million campaign ababayenzayo, bekhohlwe nge-side show le yenziwa ngabothokozane Khubu. Bona baconcentrate ezintweni eziyakha ikusasa elingcono, bengena emakhaya kuma-reserva besenza i-campaign yabo. Hayi uma kukuthi abantu bakhankase kahle noma ukutshontsha ngeke kuze kubasize.
Kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha, kathi yena i-Supreme Court yathi uKhuphe axotshe ama-MPs e-alliance yini, kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini. Kanti manje wayi bengasahambi ku-Congress bahambe belungisa udaba lwe-Congress, yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga e-alliance kunokuthi bayenze lokho okwathiwa i-Supreme Court. I-Supreme Court azange itsho ukuthi khona ikhipha amalokhuzi ama-councillor lama-MPs awe-MDC alliance. Yathi awuhanjwanga kuhle, kumele bahambe baye ku-Congress, bangavela ku-Congress. Yikho lapha okuzakuya sokulayo ukuthi into zihamba njani. Kanti manje yena uKhuphe ubhizi ngokubakhipha. Kanti esiko ama-by-elections abasafuni kuwenza, babe asafuni ukwenza ama-by-elections futhi. Abakwazi ukuthi bayenze ama-by-elections futhi izawini i-alliance futhi. Njalo yena uKhuphe ma engena ephalamenti umelele bani? Abantu bathi bona basephalamenti bamelele apha ama-constituencies, ngoba abantu vele ngabafuni bamele bani? Lo muntu ngiyabameleyo ku-constituency ukuthi yamele ukuthi khona bancedise obani? Abantu sifuna abethu bona ababevele bekhethi.
Nyambangala nje Manzizwe Matonga ithi ajabuliswa ukuthi uMnangagwa ukhuluma isihlobo sabo. Wayi bengakhaleli ukuthi khona ebanikeze ukudla, kumbe baholise imali, kumbe abayimbele imigodi, kumbe abafakele ama-sanitizer ebantwaneni ezikolo lapha. Dani ukuthi bejabuliswe ukuthi utawukhuluma ulimi lwabo kusiza khona lokho. And uzogijimaye khona ayebancenga ngomumbu obolileyo namabeli abolileyo. Isitebhi kube ngawo ngabantu abacabangayo ukuthi isikhathi sonke wayekuphi ebuya esizokhuluma manje. Angithi uyabona vele ukuthi akasela support yonke indawo, usehamba engene emazweni la ezindaweni lezi ezingakhanyiyo lezi efake isupport, ngoba ebantwini bantwini vele akhula umuntu omfunayo lo muntu, abantu bakhathele ngayo. Lelizwe lakithi selangena lokhu ukutshontsha ukhetho, le nto leyo kumele ibhekwe ngamehlo abo. Yinto kumele ibhekwe impela, ngoba sekusezakala loba yikuphi nje ama-election asetshontshwa loba yikuphi, sokuqebezela le nto lela. Azi ukuthi kona iZanu PF iyafundisa ubani umkhuba omuko osugcwele kanje. Abantu sikhathele ngale iZanu PF le, sikhathele yilaba abantu laba, abantu abaphili kahle elizweni ngabo laba bantu. And ngizusizi ngalaba abantu abadilizela izindlu ngapha, ukuthi abantu behlale ezindlini becashele i-corona, ngapha abantu badilizela izindlu, abantu balala emanzini, kodwa labo abantu abalashemu labo. Mina angazi ukuthi ngobaba bobani, ngomama bobani abantu abalenhliziyo ezimbi njengabantu bezanu. Mina angazi ngibabona abantu abanje.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Idale elikhetha umongameli elithiwa yi-Electoral College izolo lenze ukhetho lokugcizelela ukukhethwa kukamnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli ngenyanga edluleyo. Inyathelo leli libonakala njengesibonelo nje kuphela esokugcizelela ukhetho, hatshi ukhetho lwesibili. Kunjalo nje abantu baqale izolo ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ekubanjweni igciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika sebesedlula inkulungwane ezintathu, 3,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazwe lo ubuvele usubhoqile. So abantu abaningi vele bawulindele kakhulu kakhulu. So sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngokuwahlukaniswa kwawezibhedlela lokuthi bazaqala ngobani, kodwa kusobala ukuthi into evele ifike ngesikhathi abantu sebeyilambele kakhulu ngokufiwa okwenzakalayo imihla lamalanga.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapha?
Ya, umumo we-virus lapha esikhona thina, actually ngise-Indiana, umumo we-virus uqhame kakhulu ngoba kulokhe kusedlula amalanga, ama-records every day. Hayi vele ama counties wonke sibili ami manzonzo, ya amadlodlongwana ngenxa yokuba umuma lo kawukhanya ubuyela emuva, ukhanya lokhu uqhama. So ugovernor walapho uHolocomb uthe abantu baqhubeke begqoka amamaski, lazo zonke izinto ezincediswa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio. Isigqibela ke uhlelo lwanamhlanje. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi ke sikhangele ebesilazo. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ibandla le-MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli i-Congress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo. Lanxa oyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bebe ehambise lolu daba emthethwandaba esithi lumhlangano awumiswe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.